Iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale sephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa khona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga, bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkonga sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcinisihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu beqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo hedo obuthwana. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali, kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMatsawu, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamulamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi, yena ukhale ngabathutshisi emthethwandaba.
Kuthe kuma-prosecutors, ama-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimele indaba. Amasela ayazibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi istokfem bayithithe njengemeta.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution, hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo, imtshiso, records zakhona ziseHarare. Kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibanike le data yonke yabantu kule ndawo ukuthi nxanga vela kuthi inkomo ngidi bakwazi bajike bona bafuthi ngakabani ngancube ngkajoji ngkabani babonakala banikazana inkomo zabo futhi kathiwa amarekodi aseHarare kasilawuthingala anikazikhathi umsebenzi okukhululilise.
Umnumzana Gazembe uthi abazathatha lokho abakutholileyo bayekwethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanyawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.